ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kumpandula 2018 nguntungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kamizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo.
Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera liqhubeka liqonga njalo selifike kumachumi amathathu.
Abanikazi beshop bavale ishop bengasazisanga. Ekuvaleni kwabo bathowa ibirthday almost 2 months and bavala bekamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate.
Izisebenzi zakoHardon Sly kobulawayo zitshengisele namuhla zisola isitolo lesi ngokuvala singazibhatalanga iholo lazo. Kwezemidlalo iqembu leDynamos lilakho ukugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka, nanku linqotshiwe njalo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wekholera seliqonge lafika kumachumi amathathu. Ngokubika kwesiphathamandla sogatsha lwezempilakahle uDokotela Robert Mutsgradima ekhuluma leStudio 7 namuhla, kufe abantu ababili ngempela viki. Umkhuhlane lo uqhamuke eHarare emalokitshini abalisa eGlenview leLebudiriro kunsukwana ezedluleyo, njalo ususabalele wafika kwezinye izabelo ezigoqela eMidlands, eManicaland, eMaswingo, Mashonaland Central kanye lakobulawayo, lapho okulabantu abahlanu abalaliswe esibhedlela sikhuluma nje. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni uthi abantu laba bayelatshwa njalo impilo yabo kayikho engozini. Umguni uthi njalo umansipala wakhe sethethe amanyathelo atshiyeneyo okwenqabela ukumemetheka kwekholera, agoqela ukutholisa zonke izakhamizi amanzi ngitsho lezaziwavalelwe ngenxa yezikwelete.
Ngathi mina ngolesine thole umbiko from u-director wethu we-health services department, ubaba uDokotela Edwin Sibanda, ukuthi kutholakale ukuthi kulombiko ukuthi kula bantu ababili abavele eHarare, eBenview, neButiriro abatholakale bele mkhuhlane lo wekholera abevele emganwini. So sithe sithole lo mbiko satshela ke abantu be-engineering services ukuthi kabavule amanzi for umuntu wonke ovalelwa amanzi onesikwerede kumbe onganasikwerede kumbe lapho ngafika khona amanzi kaponshwe asiyo khona ngale ukuze sikhuthaze ukuhlanzeka edolobheni lakobulawayo.
Bakusimo bani abantu laba?
Esikwenzileyo ukuthi odokotela bekansili sebe identify singathi sokubekwe eceleni isibhedlela seTony Grove Hospital ukuthi sibe yiso esikhangelana nemkhuhlane le cholera. So singathi sikuthole namhlanje impiko ngokuthi hayi bonke labaphephile abakho engozini okwamanje.
Kuyini ongakukhuthaza ngakho izakhamizi?
Kamizi abantu bakithi ukuthi bananzelele into yokuhlanzeka, bageze izandla ngesepa kumbe imgida ngathi lakonke okudliwayo, baqakathekise ukuhlanzeka kwabo nokunabasa izandla nembuthanweni. Imbuthano ngathi nxa kunembuthano abayihlelileyo ike ime kancane.
Udaba lwengcekeza kanye lezitishi zamasuwa ezidabukayo liluphatha njani kobulawayo?
Esesikwenzile thina ngakobulawayo uza ukuthi besibuta ingcekeza kanye ngeviki emalokitshini ngathi kanye namasabhabha lawa asilisa kobulawayo. Okwamanje sesithe ingcekeza kayibuthwe kabili ngeviki. Uzakhumbula ukuthi lodubo lokuthi izimota zethu ziyasilela asesekwenzile okwamanje ukuthi kayibuthwe ingcekeza le kabili ngeviki.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wedolobho lakobulawayo. Izisebenzi zakoHardon Sly ezingamachumi ayisithupha kobulawayo zitshengisele namuhla zisola isitolo lesi ngokuvala singazibhadalanga iholo lazo. Izisebenzi lezi zithi zikweledwa iholo lenyanga phose ezimbili yilinkampani. Zithi njalo okuzicunulayo kakhulu yikuthi iziphathamandla zizama ukuvala isitolo lesingodlo zingaziphumeli egcekeni. Sixoxele omunye wezisebenzi lezi uNkosazana Matani Ncube.
Abanikazi be-shop bavale i-shop bengasazisanga. Ekuvaleni kwabo bathi owa i-back pay almost 2 months and bavala bekamba amanga ukuthi bafuna ukurenovate. Berenovate benjalo bathi bafuna ukufaka iminyango. So thina nxa sibona thina umnyango awudingi ukuthi isitolo sikhitshwe ama-products athengiswayo ahambe warehouse just to ukulungisa iminyango. So abafuna sikwenze ukuthi simove ama-products abo wonke asesitolo siwahambise warehouse ahlale khonale. Nxa sibona thina yikho ukuvala kwakhona.
Omanager bathini?
Sikhulumisane lawo bengabantu okumele bebuye namhlanje ngo-half 2 bezokhuluma lathi be-explaina ukuthi i-decision aba bayenzileyo bayiyenza bevela ngayo. So bekungabantu okumele bebuye ngo-half 2 ababuyanga. Sithe sibafonela sibuza ukuthi kati lithe sibuye sihlangane ngo-half 2 waye lingabuyanga. Sebesitshela ukuthi bakhohliwe okwesikhathi naleso sibafonela bona basabhizi basayenza okunye.
Kalibotshwanga?
Yebo, amapholisa abuyile basichasisela ukuthi siyenze i-demonstration singa-aplayalanga kubo akuvunyelwe emthethweni. So basebesinika i-advice yokuthi ngcono sihambe lawo e-police station bamfonele yena uTendai Chibangoza e-explaina ukuthi why engahlangananga lathi nokuthi uzahlangana lathi nini. So sifikile khona ngale e-police station bamfonele yena uTendai Chibangoza ka-ansanga ifoni ubeyithi iringa engayiphenduli. Basathe sifonela umna wakhe bajayele ukuthi nxa behamba vele bahamba bengu-2 lomna wakhe uNyasha Chibangoza. So nguye simfoneleyo ke uNyasha nguye o-antile ifoni wasesitshela ukuthi current basasemcimbini. So bazasibona kusasa between 11 and 12 bezo address inonsense le esiyenzayo.
Kahle kahle ivalelwane lishopu
ukuthi company izifike kustage naleso yokuthi bekutshela ukuthi sebe-runner at a loss. It is because of i-management abayifakayo bona bafaka abantu abangayaziyo into abayenzayo.
UNkosazana Matani Ncube ngomunye wezisebenzi zakoHardon Sly ezitshengiseleyo namuhla phezu kokuvalwa kwesitolo lesi zingabhadalwanga. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalesi sitolo. Abebandla leMthwakazi Republic Party bacelwe izisebenzi lezi ukuthi bangenele kulolu daba njalo baphathekile ekutshengiseleni kwanamuhla. Sixoxele sinye seziphathamandla zaleli bandla umnumzana Malwande Nyathi.
Thina njengemthwakazi Republic Party ayisijabulisi indlela leyi inkampani leyi ephatha ngayo izisebenzi lezi. Ngenxa yokuthi baba inhlupheko yalaba bantu sasa bengasasebenzi kuyengezele inhlupheko yabantwana bakithi kobulawayo. Nginanzelele khona phana ukuthi yebo izisebenzi ezikhona abanye yebo ngabantwana abakhulumisa iShona abanye bakhulumisa iNdebele kodwa bonke ngabantwana balapha kobulawayo. Ukuhlupheka kwabo kusilethela udubo kithi lapha kobulawayo. Kusasa bevuka bengasebenzi. So kumele sibe baningi abantu abangasebenziyo kobulawayo. Abantu bethatha imali bezihambisa khona le eHarare. Kwazi bani mhlawumbe kuyovulwa khona le amanye amashopu eHarare. Ngapha kuthethwa imali abantwana balapha besele bengasebenzanga. Asijabuli, asiphathekanga kahle, sithi sizakulwa, silwise, sivimbe ngazo zonke indlela ukuthi into ezinjalo singayenzi. yakhe khona vele khona ukuthi kuyavalwa inkampani akusiphathi kuhle njengomthwakazi
ngaphandle kokungenela kwenu lixokozela nje njengemthwakazi litshengisela lezisebenzi lezi kukhona yini mhlawumbe likwenzayo okufana lokusa lolu daba emthethwandaba
ngokwendaba zokuyisa emthethwandaba uzananzelela ukuthi khona kulama workers union thina sizazama ngazo zonke indlela ukuforsa lawo ma workers union ukuthi kahamba emela abantu bangabi busy begijimisa indaba zabo ezayipolitiki ngoba amanye amaningi kathesi amele wona lawa amabandla esikhala ngawo thina awaseHarare asekhohliwe ama workers union la ukuthi amele abantu ngendaba zemisebenzi kodwa badizi bagijimisa ezepolitiki bayekele futhi lokhu okuyikhomele bakumele balwela abantu bakithi kungakho-ke thina sithi hayi siza kulwa ngokuthi sincedisele abantu bangene ngendlela zonke ngenxa yokuthi emthethwandaba thina asingeke singene njenge-political party kodwa lapho esingena khona siza kuma baba singene siyathembisa lapho ukuthi siza kuma labo abantu bakithi izakhamizi zakithi koBulawayo sibambene singumthwakazi sisonke siyakulungisa sibambene sisonke singubulawayo siyakulungisa kungakhathalekile ukuthi uyini asikhethi mhlobo thina yikho ungananzelela laphana baba bese nabantwana bonke abasebenza kowadenesilayi kungenandaba lokuthi nguphi umhlobo
Umnumzana Malwande Nyathi ngowebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhlanje sisebulawayo sixoxa lo mnumzana Tinashe Kambarami yendo sanqoba kukhetho lokuba ngumsekeli kameya Kambarami ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
ngiyaphila ngiyabonga kakhulu
ngizasungula lolu hlelo ngisithi congratulations bhuti amhlophe unqobile kukhetho
hayi ngiyabonga kakhulu lami ngibonga bathe besekela during this process yethu yonke lesi siya kukhetho lama kuba meya lo deputy mayor.
Angiyakuzwa ke bhuti. So masixoxe ngeviki edlule sixoxe ngezakhamizi zakoBulawayo lapho sabanikeza ithuba lokuthi bakhulume imibono yabo mayelana ngabantu abanqobe ukukhetho lokuba ngumeya njalo umsekeli kameya. Omunye wabo nguAmbrose Banda yena ongunobhala jikelele owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usibanda yena he explained the situation yangkhona wathi lapho umguni wanqoba abantu bathokoze kakhulu kodwa yena uAmbrose Sibindi yena uthi lapho kwakhulunywa igama likamsekeli wakhe wena uKambarami abantu bathula zwi lokhu kuliqiniso na bhuti njalo nxa kuliqiniso ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi abantu bathule zwi
indaba yokuqala ngeyokuthi abantu bebengakhangeli ukuthi umuntu lo ulawo ila capacity ukuthi ebe ngumkhokheli ukuthi ethathe isikhundla sona ukuthi ekhokhele abantu ebe ngumeya kumbe ebe ngudeputy mayor kodwa bebekhangela kakhulu izibongo ngiyadingi njengaba lama-interviews amaningi khuluma ngakho lokhu ukuthi what are the problems why abantu bakoBulawayo bengavuni umuntu olesibongo esingathiso sesindebeleni ukuthi abakhokhele njengomuntu mina wazalela koBulawayo I've lived basically impilo yami yonke ngikoBulawayo into zonke ebezi-affecta uBulawayo affecta uBulawayo ziyangi-affecta ngoba ngihlala la so sathi let's define ukuthi umuntu wakoBulawayo ngumuntu onjani those are the things that we're facing nje then abanye bakuzwisisa kodwa kule bandla elagijima kakhulu ngakho lokhu
hayi ngikuzwileke bhuti silokhu sikudaba lunye lokuxoxisana mala ngawe njalo uMeya Mguni nonke bobabili liyaqala kulo msebenzi owezombusazwe kodwa linqobe laze lathola lezi zikhundla eziqakathekileyo kangaka kule ngcwethi ezijiyeneyo ezibona ngani i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo kakhulu nxa sesixoxisane ngezinye izikhundla emphakathini ukuba ngumeya is one of them ubona ngani ungabi nge-experience ethile kwezombusazwe kuzabe kuyinto ezayenza ukuthi umsebenzi wakho njalo yena uMeya Mguni ungabi lula
nxa sikhangele i-system and the way we are thina njengabontanga na we have ama-ideas esibuya lawo sincediswa ngabadala abakhona kade bekhona ekhansilini labo-aldermen akade bekhona ekhansilini bayasincedisa ngama-advices ukuthi bafana besebenza so besebenza so but thina we carry the vision we are the ones driving the vision because we know when we talk about modernization when we talk about the new era when we talk about moving from analog to digital thina njengabontanga, we have the vision and we carry the vision. Abadala bakhona ekusincediseni ukuthi ekhansilini besisebenza so besisebenza so bafana selingathi iyalahleka laphana kodwa we are carrying the vision and we are running with the vision.
Ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abantu bakobulawayo ukuthi wena kanye lo meya wakho uMgoni likhangela ukuthi lizakwenzelani izakamisa kobulawayo ikakhulukazi nxa sesikhangela insuku zakho zokuqala eziyi-100.
Alright, into engingayisho kokuqala thina njengamakhansela zakobulawayo sisike sayenza i-two siya kuma waterworks awethu kobulawayo sazenze masihambe besiyeungwane sihamba ekriteriyeni e-insite singawukhangela ama-emalentini kale problem yamanzi because ama-levels awamanzi ayefikile kula ma-challenges amaningi awamagesi wonke khonokuyana yinto zokuqala esizibone ukuthi kumele sizi-adresse masinya njengoba ubona ukuthi sesile-crisis eyekholera. We don't want to go to cholera if we go to our end. One of the ways of preventing in the cholera is to make sure abantu balamanzi in the zone is the end.
Ngikuzwile kahle thina she ngilethemba lokuthi labo abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawo kuhlelo.
Ngiyabonga.
Nga usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lomsekeli kameya kobulawayo umnumzana uThinashe Gambarame ongumuntu ongisakhulayo ule minyaka eyi-32 bafethu. Kwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle masidibane ngeviki ezayo olivalisayo ngenjabulo. Mina ngithi libe leviki elishukela igama lami nguMike Hobe.
Siyabonga Big Mike, singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke esilo Gibbs Dube.
Sigcina amasiko wethu, ungakusenziwe manje.
Lingalithola njani zulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ngihlahla ngoba ngilo baba uReverend Raphael Mthombeni. Kona ngapha ke kwele Melika kuzobuya ke unkosikazi Hlengiwe Sibanda layo kona ngapha ke kwele Melika lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Mthombeni siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube.
Mama siyakwamukela la kuhlelo.
Dube ba.
Kanti ngawe baba Mthombeni ukuthaya amabhodo kona kuvele kuthoni esintwini.
Kungathi livalele ngathi kalejayela ngezintini lelo kuthiwa ukuthaya amabhodo kodwa ke engikwaziyo ngakho ukuthi intombi iyasuka ingelamvumo iyehlala lejaha ibe sokungathi kuthiwa yikho okuthiwa ngokutshaya amabhodo.
Ehhe, nkosikazi Sibanda unokuthatha njani khonokho?
Ngiyazikelisa lapha nilashiwo ukuthi amabhodo mbona ngani babesitsho ukuthi pot imbisa so nxa utshaya amabhodo uvuke ekuseni kuzwakale ngale ngakomthombeni sokulo muntu ophekayo ongaziwanga ukuthi ufike njani. Mbona ngani kulapho kwavela konta waphonga uthutha nje wakhanyisa ubhizi embizeni uvela ngathi ufike njani lapha. Ikho lami engikubona ngakude hayi ngumuntu owayengelamvumo yokuthi engachadiswanga umuntu ovuke ngikhona.
Baba Mthombeni kuvele kujayeleke kanganani khonokho esintwini?
Kuyenzeka ukuthi abantwana bayengane ikakhulu ijaha nxa seliyitshiseka kakhulu lingabe samelela ukuthi lihambe indlela uhambo lonke liyephutha bese lihamba liyeyitonti intombi khona ngale bese libuya layo ngapha ngekhaya bese sikhathi lalifike-ke ligcine lapha endlini yalo libe lilokhu elifuna ukuyadlela khona ngale ngendlini baze bananzelela ukuthi wadlela khona ngale ngalezi nsuku kulane bese befica ukuthi hawu kulo muntu lapha endlini. Ukuyengana kwabantwana bengahambanga ngendlela eqondileyo ehamba kube le dombo kuthunywa abantu ukuze kuyefika esigabeni sokuthi bathathane batshane.
Nkosikazi Sibanda nxa sokubonakele-ke ukuthi ujaha lowo nangu baba Mthombeni uyakhuluma ukuthi usendlela khona ngale ndlini yakhe ngasaphuma kumi nxa setholakele-ke intombi itholwa ngabazali kwenziwani kuyiwa phambilini.
Mbona ingani kuyabe kusiya ngemizi ngemizi ukuthi nangumamloji usekhanya esekobanda kungela mvumo abadala abanye babehamba besiyakhuluma ukuthi kati umntanethu sekuhamba njani ekhanya esebhizi emzini wena. But njengoba ethile ubhuti uMthombeni ukuthi kuyabe kuvele kuyikuganga ukuthi kuhamba njani kusuka lapho sekusiya ngemizi yabantu ukuthi abazali bazonto okunganani ngomntanabo lo sesiya itholakale emzini womunye umuntu khona ungela mvumo.
Kuyandise dadethu ukuthi enxanye ukuthi laba abakojaha bathuma umuntu le ukuthi ha dingelani ngapha.
Mhm. Kodwa induku ziyabe zivele sezifakwe esikweni lapha.
Singaqhamuka kwezinye indawo.
Hawu, lapho kuyabe sekulungile ke lapho ngoba nxa umfane efohlile siyabe simlindele sisi.
Ehhe. Sayizwa nje indaba yethu kathi ngani sitshisa-tshisa kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Akuvale khonapho-ke Nkosikazi Sibanda utsho lokuthi-ke pho-ke bulaba babalekisa amantombazana kumele babambe njani into zomtshato.
Mboni ngani kufanele ukuthi nxa senze izinto sizenze ngemfanelo kanti uzukufohlisa umntana abantu endaweni othi uyocela ngemfanelo uyakwehluleke njani. Asifundeni njengabantu besintini ukuthi uhambe uyecela kuhle umntwana ebantwini kulokuthi kugcine kuzondelene umntana abantu angonakala kumbe kungonakala okunye sekusiba luhlupho. So engingakutsho mna ukuthi hayi ebantwaneni bethu abasakhulayo hambani beyocela kuhle ebazalini abantwana kulungiswe kuhle kuthandane kuhle.
Iye kuchipile kuyathunywa idombo lihambe liyecela kube kuhle kube njana. Nxa kufika idombo liyahlonitshwa ngapha komagodi. Liyahlonitshwa lilalelwe lincediswe ukuze umntwana aphume la ayekwendeni.
Lo-ke ngubaba uRafael Mthombeni yena ungumfundisi khona ngale-ke eTexas. Bengikhuluma njalo-ke lo mama uHlengiwe Sibanda khona ngale-ke eNew Mexico. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olubalisa emoyeni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube lilale.
Sibongeke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomoza babukeli labalaleli.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngiphethe indaba esithola encwadini kaIsaya 43, amavesi nje amabili, uverse 2 lo 3. Labo kufundeka khona kanje. Labo udabula emanzini, mina nginawe. Nasemifuleni ayikukhukhula. Labo hamba emlilweni awuyikusha, elangabe aliyikushisa. Ngokuba nguJehova uNkulunkulu wakho, ongcwele ka-Israyeli, umsindisi wakho. Ngiyanika iGibhithe libe yinhlawulo lakho, iKhushe neSheba esikhundleni sakho. Ngamazwi ke la abhalwa umprofeti uIsaya. Abafundi beBhayibheli bakwazi ukubana umprofeti uIsaya wayengomunye wamadoda ayebhala amazwi athinta inhliziyo zabantwana bakwa-Israyeli ngaleyo mnyaka. Kodwa ke amazwi akhe wona lawo asendulo aloke eqinisekile nanamhlanje. Ilizwi leli esilibalileyo namhlanje lithi uNkulunkulu ulathi lanxa sidabula phakathi kwemfula egcweleyo ephele izikhukhula singena phakathi kwemililo eshisayo asoze sitshe ngobana uNkulunkulu ulathi. Siyazi ukubana empilweni yomuntu ngamunye ngamunye zikhona izikhathi lapha umuntu ezokhona impilo yakhe icila igalula phakathi kobunzima bomhlaba lesiphila kuwo. UNkulunkulu kazange atsho ukuthi nxa siphila lapha emhlabeni lanxa izasiza asoze sihlane lakho khona lokho. UNkulunkulu uthi yena lizahamba lihlangane lemfula emikhulu lihlangane lamalangabi amakhulu kodwa okusalayo ukuthi ngilani ngizalilondoloza ngiligcine ikakhulu elizweni lakile Zimbabwe kulezi nsuku. Kuningi esikubonayo okuxaka impilo zabantu. Izikolo zivuliwe abantwana abanye kabayanga ezikolweni ngobana kula mali yokubhadala isifiso. Imisebenzi iyaphela, izinto ziyakhwela, imikhuhlane ibhahile njakulezi nsuku. Ungathalaza ngapha langapha abantu ngamunye ngamunye njengezimuli njengo umphakathi njengelizwe lonke basezinkingeni ezimangalisayo. UNkulunkulu abe sesithi ungazihluphi, yenza ozakwenza, kodwa ngilawe kangisoze ngutshiye uwedwa. Ngobana kungacitha umthombo wokholo bomthombo wethemba uyabe ungasela mpilo oyikhangeleyo. Yikho sibona imizi idilika idiliza ukuthi abantu babe bengasela themba. Abanye bagcina bezibophela ngobana babe ngesabona ukuthi kanti impilo injani. Kodwa bakholwayo ilizwi lithi ngilani. Konke lokhu uNkulunkulu wavele wakubona ukubana ngesikhathi esithize umuntu ophila emhlabeni uzangena ebunzimeni. Kodwa lobo bunzima asoze kubagabhele abakholwayo. Ilizwi engilithanda yileli elithi uthi ekugcineni ngiza kunika iGibhithe libe yinhlawulo yakho, okungayikuthi kuyaba ngumvuzo wakho ukukhangela emuva uNkulunkulu esekusindisile akunike mhlawumbe akufake labo akade bekuhlupha abafake esandleni sakho. Ngoba iGibhithe layizolo lalisaziwa ngokugqilaza abantu labafaro ababongontamo lukhuni. Kodwa-ke ekugcineni uthi uNkulunkulu nxa sengikwenyule kulobo bunzima uzababona bonabo akade bekuhlupha bekuhlukumeza bekuhlukuluza ngizaba kunika bona esandleni sakho. Mhlawumbe baze babone ukubana nginguNkulunkulu. Bazalwana abathandekayo, akula bunzima obehlula uNkulunkulu. Ithemba lalingapheli ebantwini.
Kuyiphethe mfundisi.
Sikhulekele baba Thixo ingcwele, sibonga isipho sempilo osinike sona. Siyazi ubana leyo mpilo kwesinye isikhathi iyasihlukumeza, kwesinye isikhathi silahlekelwa lithemba, kwesinye isikhathi sigcwala inzondo ngalokho esikubona kusenzakala. Inhliziyo zethu zigcwalelane ngokuswela impendulo ezintweni ezisifakayo. Kodwa-ke Thixo wamolungileyo, kasivumelane lo Isaya kuleli lizwi uthi izikhathi zonke uhlale lathi kusela manje zobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga lami Mpomo, ngisela uNkulunkulu abe lathi sonke abakholwayo nabangakholwayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Ithandeko Zintimkandla. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos lilakho ukugunyulwa kusigaba sePremier Soccer League lonyaka. Nanku liqhubekela itshona phansi namuhla ngemva kokunqotshwa iHarare City nge-1-0. Ichapungu yona inqobe ibe ngutshikilobhanqa leNekroot 1-1. Black Rhinos ibhaxabule iMtare City nge-7-0. Triangle United 1, Bulawayo Chiefs 0. Kana ase wisile qibake uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-cholera selifike kumachumi amathathu. Izisebenzi zakwa-Hudson Slice zitshengisele kobulawayo namuhla. Kwanele Mthwakazi olivaleliswayo ngentungamili Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.